soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Litshona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngoNovember last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-credible elections.
Amalunga enhlanganiso ye-crisis in Zimbabwe coalition atshengisele eHarare namuhla esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho.
Salpata kakhulu lo daba sibili and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engalunganga emaplazini alima igwayi. Amabandla abalisele MDC thile lezanu PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezingamalunga omanyano we-crisis in Zimbabwe coalition batshengisele eHarare namuhla baya kwethula incwadi yezikhalazo zabo edalele ephalamende besithi bafuna kube lenguquko emithethweni eqondisa ukuqhutshwa kokhetho phambilini kokhetho lwalonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Nanga amapolisa ebalele ukufola idolobheni kwathiwa abayebuthana eAfrica Unity Square. Baqinise amakhanda, bafola, beboda lendawo, behlabela ingoma ebezikhuluma ngokuqakatheka kokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho. Besola indlela amankampani athapha izindaba okubalisa ezimpepha zeZDC abaqhuba ngayo umsebenzi. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uthi bona bakhankasela ukhetho oluqhutshwa ngendlela ukuze lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngoNovember last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-credible elections lawa azasibisela ku-what we call i-constitutional order.
Okubacunulayo uMswelanto uthi yimpendulo abayithole kusukwana isanda kwedlula kusikhalazo abasethula eminyakeni emithathu edluleyo ngodaba lokuphuza wahulumende uguqula umthetho olawula ngezokhetho elizweni.
Sifuna ukuthi kube le transparency around the recruitment processes. Gasi tabanga ngeconduct eyenzekayo I think 2 weeks ago lapho sabona uchairperson weSEC eseRussia elo Chris Mthangwa. We became suspicious, especially the role yathi senza iRussia in terms of ama elections across the world, particularly the United States.
Omunye wabekade kulo mkhosi owenzelwe Africa Unity Square ngumnumzana Charles Nyoni owayebambisana lo Itai Dzamara ongaziwa lapho akhona emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square owawudinga ukusuka esikhundleni kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Ukhuthaza abakubutho uNyoni ukuba baphume baphele kwezombusazwe.
Iqiniso sibili leli namuhla silapha nje ukuthi sitshele amasosha alapha aseZimbabwe ukuthi hayi asibafuni entweni ezinalokho ewezombusazwe. Kumele bona babe nokuba kwazi umsebenzi wabo ukuthi ngokugcina uZulu kuzitha ezivela ngaphandle. Kabachiyane lezinto zepolitics, kabachiyane nama-elections, kabachiyane lokumemetheka phakathi kwezinto zombusazwe lezi zinto zama-politician lathi thina abantwana bakaZulu.
unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ZINASU umnumzana Ashley Funye uthi kudingakala ukuthi uhulumende azimisele ukuletha lenguquko.
Because it's started the process of which, you know, we're advocating for my reforms. We cannot have an election when half of the employees are executive and soldiers. We cannot have election when Mnangagwa and his ZANU-PF, they make sure that they control the media. See, upon having ZPC, we don't have much publicity in the opposition. There's no much publicity on my independent candidate.
Akekho ohlukunyeziweyo kulesi sehlakalo lanxa kuke kwaba lokuxokozela amapholisa ebavimba lapho betshengise ukuzinikela ukuyalahla amabhakana abephethe imibiko etshiyeneyo esangweni ledale lephalamende elingumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Ngimele isitudio 7 iseHarare ngimeyisama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokwephulwa kwamalungelo abantu abalima igwayi ikakhulu abantwana ngoba behlukuluzwa njalo besebenza bengelampahla zokuzivikela emkhuhlaneni ebangelwa yilumsebenzi. Embikweni wethu le lamuhla inhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise lolu daba njalo ixwayise amankampani ukuthi engathengi igwayi elilinywe ngabantwana ngoba bencindezelwa. Abantwana abakhulumela lihlanganiso babikwa besithi bafikelwa isiyezi kwesinye isikhathi behlanze nxa besebenza emasimini egwayi. Ukuhlaziya lumbiko ngokugcweleyo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana George Nkiwane ingcwethi yecubungula eziphathelane lezisebenzi njalo owayengumkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU yena okhuluma ezimele.
Salphatha kakhulu olo daba sivili and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqatha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu and into eyenza kube njalo ibuyanga abazali babengelalutho sebesethuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapho empowerment yokuthi kungabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini nesiyakuncedisa lokho bengabhada nalutho hhayi lokho asilani lakho but esikusolayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqatha njengabantu abadala ubabhadala aloko sekuyi-child labor and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapho.
Alali ake likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba umthetho weZimbabwe uthi
hhayi lapho wayesisekela kakhulu wayesupporta kakhulu even kuma-international forums yilo lodwa udaba esasithi singakhuluma ngalo uhulumende naye asisupporte but into eyayisihlupha yukuthi akuna mithetho ngaphandle nje kubangama-ayelo instruments ayabe khona but umthetho eZimbabwe esingathi wawukhona singathi khathesi but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesiqetho sibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi uqatha abantwana basebenze njengabantu abadala ubabhadala izimali uzabayekela ukuza uzayenza ukuthi bangayiye isikolo uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abantu akukhula belayo okamelanga ithole laba bantwana abalele kathesi ngendawo naleyokuthi kulamathizi naw amining lawa amakholokhoza lawa ongabantwana okuwalekathi kuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhabhe nemigomo emikhulu leyi bezama labanyeti abadala kodwa khona bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kwabekhonokhonza khona bosenayiti ngale emaplazini bela imigwayi kulama-pesticide asetshenziseka khona ngale kuningi okutholakalayo and kungumkhuhlane ukuthi iphambanisa abantwana abancane.
Labo-ke abaqhathi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba i-NASA sathi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hhayi babezama sibili but into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ingamangalithi ama-China alaphana abaniki isebenza ama-protective clothing sasingabona improvement and abaningi bakhona bayevika ngukhulumente wayekhona lo ukuthi athina we are protected by the government and akhona into engasenza yona abantu asibaveseselilwa ngenzani manje.
umnumzana George Nkiwane yincwadi ecubungula eziphathelane lezi sebenzi. Wake wakhokhela njalo inhlanganiso yeZCTU lapha obekhuluma izimele esegweru.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Nilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Zakamizi zemandebeleni seziveze imbono ehlukeneyo ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Abanye besithi bavela bavalelwa phandle kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse nguhulumende weZANU-PF kuze kube lalamhlanje. Kodwa abanye bathi sebefake ithemba labo ekusebenzeni kumbuso wezabelo owe-devolution. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inengi labantu lesaba ukukhuluma ngesimo sezombusazwe ezweni ngoba ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Abanye ngabathi bayesaba ukulandelwa ngabacuphi njalo lomongameli okhona manje umnumzana Emmerson Mnangagwa kabaka kuboni ukuguquka kwakhe kuzolo yakhe embi abayesabayo. Inengi labantu lithi konke okubi isigaba semandebeleni esibhekane lakho kusukelwa ilizwe lithola uzibuse umongameli Mnangagwa ebelesandla esikhulu njalo lokho kwaziwa la ngumhlaba bethi akunanto entsha abayikhangelele kuye ngoba ulocuku. Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi isigaba semandebeleni sasibeke ithemba kumabandla aphikisayo kodwa ithemba lelo seliphelile ngenxa yamabandla aphikisayo asemaneni kakhulu okuzakwenza kube nzima ekukhupheni ibandla elibusa ngocuku.
Ubuningi oba political parties esilabo kathesilizweni buyathengisela i-two things. Into yokuqala buyathengisela ukuthi kungabe kule democracy eneleyo ukuthi lalowo nalowo azimele in terms of chapter 67 of the constitution. Second, buyathengisela i-confusion. Oba uma sesikhangele ukuthi abantu balenjongo ukuthi babe ne-ideology efanayo eyokuthi bachintshe iZimbabwe for the better. Angiboni sibili ukuthi nalowo nalowo angazimela yedwa sigcine sisiba namaparties adlula 100. Abantu banganquma ikakhulu uma sesikhangele i-opposition. Amanye amaphathi akhona lokhu engezelela edabuka eqhamuka ngelanga ngelanga.
Namthobeka Incube uthi kabazizwa bekhululekile ngokungena kwaMnangagwa embusweni.
Asikuboni ukuthula ngoba ukuqala njalo kasimjabulana nemathweni ngoba ukuqala wabulawazathi ku-ground. So we are not happy about him.
Ibandla elibusayo abantu bathi alehlukananga lemikhuba yalo yokuhlukuluza abantu abatshengiselayo abakhuluma iqiniso kumbe abasola umongameli. Okungumqondo osekelwa ngumnumzana Lakson Maphosa isakhamuzi sakobulawayo.
Hayi, lokho akukho lapha elizindlele. Ngaze usukume uthi ucine nobosha lokufana nomgabe waphumayo.
Ukwethuselwa kubikwa sekuqalile emakhaya ngitsho lasemadolobheni. Nanku ibandla elibusayo liqalwa ngokuthatha inombolo zalabo asebabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Unkosazana Netsayi Phiri uyalandisa okwenzakala kibo enkayi.
mina ngisho sibili ukuthi khona abantu especially emakhaya bayethuselwa belandelela ukuthi khona khona bekhangelela ama serial number ukuthi khona babhalisa njani ama picture lawana nxa kuyikuthi khona khona sebevota bona abezani bazahle bebona ukuthi wena usuvotele iopposition party engasiyo ZANU-PF.
Umumo wezombusazwe eZimbabwe awukabi lenguquko ebambekayo lokhe kungene umnangagwa. Amabhanga awala mali, akula misebenzi, abantu lokhe benyamalala, abanye bayabotshwa mahlayana, kuthi kwezombusazwe akucaci, nanto ilizwe selinamabandla adlula ikhulu, kungesi wonke azakuma kukhetho oluzayo. Kukanti emaNdebeleni abantu bathi kungaba nganeno uma uhulumende engalandela isisekelo sombuso kulandelwe umbuso wezabelo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokungananzwa kwemisebenzi yabantu abesifazana ikakhulu abalwa impi yenkululeko. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zababalisi beMelika ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ziphakathi kokukhalala umsebenzi zikala ngeholo eliphansi kanye lokungasekelwa kwenhlelo zemfundo elizweni. Edolobheni le-Oklahoma lele-Kentucky kulababalisi abangaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu abakhalale umsebenzi. Umongameli Julius Maad Bio usefungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe laseSierra Leone ngemva kokunqoba kukhetho oluphindiweyo olweranof ngemva kokungqikilana lobencintisana laye ekhanya laye ethole amavoti amaningi. USamura Wilson Kamara owebandla le-All People's Congress Party. Amabandla ezombusazwe abalisa ele-MDCT leZANU-PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo. Kodwa kunohlupho olulodwa amabandla la abikwa ehlangana lalo. Baningi kakhulu abantu abafuna ukuncintisa bewamele. Kwezinye indawo njalo kulokufuthelana phakathi kwamalunga edale labasakhulayo abafuna ukuncintisa ezikhundleni zalawa malunga abathi sokuyisikhathi sabo. KuZANU-PF bakhona abafana lomnumzana Obed Mpofu abathi kabasafuna ukubuyela ephalamende ngakho kabasoze bancintise. Kodwa endaweni eziningi kwedletshwana kuma-primary elections kumabandla womabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungule lingxoxo.
Okuqakathekileke kwikho kakhulu kwikwedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela. Ngokunjalo akukhathalekile ukuthi ama-CVs angaba maningi kanganani, njalo kula kuxokozela ibandla lethu leZANU-PF likhetha ukuthi abantu kabazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa. Kodwa kulabanye yes kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye. Kodwa ikhomishini yethu ekhona phezulu ngalo mkhokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa, abantu bengasubmit ama-CVs noma emaningi kanganani, bazahamba beyehlala phansi ikhomishini ephezulu ive uphethe kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama guidelines abe kweyiphathi ngoba shopho ngokuthi kungathiwa uyangena hayi kodwa kule ndlela phela iphathi yalihlelile ukuthi umuntu wonke nje okwalifyayo uyakwalifya lapha ngama guidelines ayithilwa iphathi lawo.
Makumalo, siyazi kubandla lenu lani liphakathi kokuqhuba uhlelo olufanayo njalo baningi impela abafuna ukuncintisa liluphatha njani lani loluda?
Thina njengebandla le-MDC elikhokelwa ngubaba u-advocate Jamisa sesikele abalandeli bethu abakuma-structures ethu ukuthi abazizwa belentshukuntshu ukuthi bafuna ukumela uZulu waseZimbabwe sibakhiphe ebugqilini lobo. Isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule. Kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo. Kodwa esikukhuthazayo ukuthi kuma-structures yethu abantu abahlale phansi bakhulumisane esithi ngesilungu i-consensus. Kodwa kakusho ukuthi siyabafosela ukuthi bakwenze khonokho. Nxa kwedlule i-consensus leyo sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangile silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uZulu ephalamende kumbe ekhansili. Silandele umgoqo singabona umuntu ofake i-CV ehambelana nemigoqo leyo esiyifunayo kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa. Kulapho-ke sesizahamba-ke kuyena leyi i-district uZulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi.
Babugawule, bakhona abanye abangamalunga edalela ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40. Ungathini ngalokho?
Lezo ngeza ngekhaya ntungameli anje yabona umuntu esithima kiwo ulakho nokwane kuyizinto kade kushuphahlupha kube kwashuphahlupha njengoba sikhathe sesikhule libanga. Angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangathi befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kuba bafunwa ngabantu ebaningi-ningi lokho kungabatholakala. Kodwa kade ngingakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi kungabe kwenzakale ngathi khonokho mese ngisithi ngalo kade sengikunika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho.
Makumalo, ngize kuwe kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo uthola kulelunga ledalele lephalamende elisebenza gadalala mpela. Ngiphe umzekeliso kulowo mama uJesse Majome liqwetha uyasebenza kanzima kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma-primaries. Liluphatha njani udabulo nje?
Akukhethelanga ukuthi ungibandami nginje nxa sibaningi kuzamile sihambe ku-primary election. So sokuqakathekile nxa akade sebenza u-honorable wethu i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle lapho.
Ungayigqiba uthini khonapho baba uGawule?
Abanye bethu laba abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi ayiso la primary. Ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC sithi yenza ama-primary bethwala abantu nalezimota besiya basawo kusenta eyodwa ye-constituency. Abona bethwala uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe. Lo munye ongalama-resources ahla ehlule kodwa efunwa ngabantu. So ungakhangela ikwenti labo babe ngakhondakta ama-primaries. Asiyo election kuriga loko ama-primaries ngendlela enjalo.
Kuyigqibe mama Khumalo, nansi indaba uGawule uthi akula ma-primaries eliwenzayo lenza amadlwane nje liyaqilibezela.
Singathini uGawule vela ebandleni eselibulele ilizwe sesisifa ezibhedlela kakulamithi. Basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha ayabuya ezibhedlela empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udokotela besehluleka ukubabhadala imirholo yabo besebenzile ngensuku zanamuhla. Antabethu baye ezikolo emayunivesithi sithengisa izindlu lenkomo ukuthi labo ababengamadokotela ubone ibandla likababa uGawule libhadala abantwana bethu ama-$200 kwelethu ibandla kasithwale abantu uyazibonela layo kwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa ngoba umntwana waseZimbabwe usesidlwa luklubhu uma ngoyiselala eziko ngina likhomba ngowaphakathi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule. Esizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izolo bekulusuku lokuvezela uZulu ingozi yabomaqhuphula kule United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngosuku lolu bekuhlolisiswa okumele kwenziwe emazweni amaningi lapho okulabomaqhuphula abangabulala abantu abangonanga lutho. Ilizwe leMelika lisebenza lamanye lizama ngamandla wonke ukuthi kugejwe omaqhuphula abahlanyelwa ngamalocaja. Ilizwe leli ledlula amanye amazwe ngokusekela ukuvikelwa kwabantu abalakho ukubulawa ngomaqhuphula lezinye izikhali. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika lafaka phose amabhiliyoni amathathu amadola, $2.9 billion, yokuvimba ukusetshenziswa kwezikhali ezijiyeneyo kanye lokugebha omaqhuphula emazweni alikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjwe ukuba izikhali zingatholwa ngamalocaja labantu abangamahlongandlebe. Kusukela ngomnyaka ka-2003, ilizwe leMelika selincedise ukuthi kulahlwe izikhali ezijiyeneyo ezifika phose inkulungwane ezingamajumi amane, 39,000. Izikhali lezi zikuqila okuthiwa ngama-manpads okusetshenziswa ukudubula indizamchina. Kungaba lomonakalo omangalisayo izikhali lezi zingatholwa ngamalocaja. Uhlelo lwe-mine risk education solusize abantu abaningi okumangalisayo ababelakho ukuthi babulawe kumbe balinyazwe ngomaqhuphula. Olunye njalo uhlelo olusiza abantu ngolwe-survivor assistance olusekelwa lilizwe leMelika. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu abalinyazwa ngomaqhuphula bancediswa ukuthi kuphole izilonda zabo njalo benelise ukuzisebenzela nxa sebesilile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zemidlalo lamhlanje iqembu leBulawayo City seliqashe owayengumdlali weHighlanders ubekuThemba Ndlovu njengomsekeli kamqeqeshi walo uDarlington Lolo. Kubika uJoseph Ntshatshi.
Umgcinisihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Spanda uthi bakhangelele ukuba uNdlovu aphathise kakhulu leli qembu njengoba bebevele benyela umsekeli kamqeqeshi kuleli qembu elikumnyaka walo wesithathu lidlala kusigaba seCastle Premier Soccer League.
Ya, uBeke sesimqhathile. Sicabanga ukuthi ukuthatha uBeke abuye kuBulawayo City kungancedisa kakhulu iBulawayo City. Njalo lokuthi nxa elile team kumele libe lomuntu elikwazi ukuthi even head coach engathi engihamba but kube lomuntu oyi-understandayo ovele ngowenu.
UNdlovu uthi umedlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lama-Warriors njalo ukuqeqetha ukuqale ngesikhathi eqhathwa ukuba ngumsekeli kaKelvin Kayindu kuqembu leHighlanders. Uphinde wasebenza njalo noKayindu kuqembu leHawumayina njalo nguye obesele ezibambile esidukwini kuleli qembu ekubuyeleni kukaKayindu kwele Zambia. Kodwa ngeshwaya elikhulu-ke leli qembu lisuke labhuluka ungakaqali imidlalo yalonyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City lineminhlomelo emine kumidlalo emine eseliyidlale lonyaka. Kodwa uSpanda uthi lesi simo sizaphanga siguquke ngoba abadlali bakhe bedlala kuhle kakhulu.
Ukudliwa khona kusenza kusiyenza ukuthi sicorrect ama-mistakes amaningi, but in terms of field of play it's only that ukuthi ibhola liwina ukuthi uhlohlise kuphela, but in terms of play wonke amathimu asidliyona lama, why not you can phone ucoach esidlalela ukuthi iBulawayo City njani ngendlela edlala ngayo. They will agree with me ukuthi khona hayi ibhola lidlalwa linathisa manje.
Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela eleBlack Rhinos enkundleni eBaba Fields emdlalweni weviki lesihlanu kwimidlalo yalonyaka ye-PSL. Ngimele Studio 7 kuBulawayo nginguJoseph Ntshatshi.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi afuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engafanelanga emaplazini alima igwayi, i-child labor ngesiNgisi. Mthwakazi kwanele okwamanje olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngo ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.